soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani ziluka ndaba. Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla zibu 17 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo.
So kube lo monakalo omkhulu kabi indawo eziningi abantu bengasakwanisa ukudlula ngabona emlibizi bridge. Izimoto zithethe posilanga lonke zingakwanisa ukudlula ngoba besegcwele izihlahla ezisifunwa ngamanzi.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS isikhalaze ukuthi Commission kahulumende Public Service Commission icithe umbiko wayo wokuxotsha ababalisi abangayi emsebenzini kulandela isinqumo somthethwandaba esethulwe izolo.
Sihlale sixhumane lohulumende. Ngakube siyakhulula phambi kuxhumana laye. Sizikhuluma ngokuthi nakho sokuphumileke singenza kanjani.
Owake waba ngunobhala wokuxoxa inhlelo zebandla le-MDC Alliance umnumzana Bednico Bebe uthi abantu bengakhathazwa ngumfanekiso osabalele ebulenjini otshengisa endawonye lo mnumzana Welshman Ncubele nkosazana Thokozani Khube.
Kulezi khathi zokuthi abantu bahlangane nje njengabantu abavela endaweni yinye sixoxisane ngalokho okufanele sikuxoxisane.
Ibandla le-MDCT lithi umkhokheli walo umnumzana Douglas Munzura uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho lwama-by elections ephelandawo abaholi obulawayo ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo. Izulu leli libikwa lichiye izakhamizi ziphakathi kodubo ngoba imigwaqo engasetshenziswa ukuziphathisa ayisebenzi. Sixoxe lomela isigaba sebhinga South umnumzana Joel Gabuza othi umonakalo odalwe lizulu leli umkhulu kakhulu.
So kube lo monakalo omkhulu kabi indawo eziningi abantu bengasakwanisa ukudlula ngabona emlibizi bridge. Izimoto zithethe posilanga lonke zingakwanisa ukudlula ngoba besegcwele izihlahla ezisifunwa ngamanzi zaphosa zakhukhula ibridge. Ngale silahlekelwe ngamabridge amatatu sithi ngale elubimbi ibridge alisakwanisa ukuthi imoto zingadlula ikakhulu amarola amakhulu besiya ubolusulu khona ngale emanyanda kuhamba amabridge amabili. So kukhanya ngathi izulu leli libangelwe amanzi la abulela ibhuku amabridge abangelwe yikudabuka kwamadamu amabili. Kulamadamu asemanyanda le malaria adabuka esikhathi sinye ebusuku abokwakhipha amanzi amaningi yangena yangena kumanyanda river ayachaya kumlibizi kwaba lomonakalo omkhulu kakhulu.
Akula muntu kumbe izifuyo ezithethwe ngamanzi la.
Okwenzakale ukuthi inhlanhla ukuthi umonakalo lowenzakale ebusuku ngabe semini besiyalahlekela zimpilo zabantu kube yinhlanhla ukuthi wenzakale ebusuku abantu belele. Kodwa kunjalo kwindawo eziningi amanzi angena emzini yabantu kodwa sizwa ngama-reports abantu abafile. But izifuyo zihambile ngiyabona ngale phansi kwe-Manyanda Bridge. La masimu ahambile, la makhuba, abanye babetshiya amakhuba abo emasimini, abanye abalezifuyo eziseduzane lemfula zihambile. Kodwa impilo zabantu besingakezwa ukulahlekelwa kwabantu.
Bakhona yini abadilikelwe imizi njalo ungasitshela ukuthi ngabe khona sebehlala ngaphi?
Ye, indawo eziningi ngoba izulu leli khava indawo enkulu kakhulu ngathi nje ibhinga yonke. Besifuna ama-reports okuthi abanye izindlu zithethwe because belinesiqoto njalo lilo moya omningi kakhulu. So indawo eziningi imizi ihambile, izindlu zav tatu ama roofs. So kumele challenge ukuthi umonakalo lo uthe usenzakala bezama ukuthi uhulumende engenele kodwa asikazuzi uncedo. So esikwenzeka tesi ukuthi nje sicele nje yabona omakhelwane abantu bayazama nje ukuthi behlalisane bencedane bona bodwa esingakabi lo ncedo oluvela kuhulumende. Naw okunye okusikhathazeka ukuthi imigwaqo le engazela ama-bridges linka nje ibhinga ephezulu ngale kubola usulo kulinywa khona. Yiko njalo kulama GMB, okulama inputs, okuhlala khona zonke izinto zokulimisa. Asakwanisa ukuthi ngapha phansi esingathi i-lower bhinga ephansi. Abasakwanisa ukuthi befike phezulu kuyathola ukudla kumbe bethola ama-inputs, amarola amaningi ahambisa o-fertilizer labo lihlanyela. Abasakwanisa ukuyafikela usulo. So sesilodubo nalolu ukuthi enye half ye constituency ayisakwanisi ukuthi siyifinyelele especially nxa sisebenzisa izimoto ezinkulu. Njalo ambona ukuthi ngesikhatshana esifitshane ugovernment uzakwanisa ukuthi eyakha ama-bridge lapho uzafanele ukuthi abantu bebone ukuthi singancedisana njani ukuthi imoto azikwanisa ukuhamba.
Umnumzana Joel Gabuza ngomela isigaba seBhinga South edale lephalamende engwebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ isikhalaze ukuthi i-Commission kahulumende ye-Public Service Commission icishe umbiko wayo ewethule izolo othi ababalisi abangasayi ezikolo kumbe abafika khona bengafundisi bexotshwe kokuphela emsebenzini. Amagqweda enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi yiwo akhulumisana le-Public Service Commission ngalolu daba. Njalo i-commission le ingenqaba ukwenza njalo udaba lolu luzakhwezwa emthethwandaba njalo. Lokhu kwenzakala umthethandaba usumise elinye njalo inyathelo likahulumende elokuxotsha ababalisi laba ngesizathu esifanayo. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yeZimta, ukuze sizwe imbono yabo ngalolu daba.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teacher Association yahlangana ngoMgqibelo yakhupha isinqumo esasikhuthaza uhulumende ukuthi kazame ukuthi adedise ulaka lokugweba ababalisi ngokubamisa umsebenzi. Kazame ukuxolela labo babalisi abaza kwehluleka ngokuqotho njalo bevele benzima nangu phela iholo labo lalivele lincinyane besehluleka ukuthi baye emsebenzini bemelele ukuthi bahole umhlaka-18. So kumele ubone ngeqiniso ukuthi onguye owehlulekile kuphi ozaphumelela kuphi. Ngakho uzobeletha leso sinqumo thintake nje sivele sikhuthaza amalunga ethu ukuthi labo abenelisayo abaqale ukuncedisa abafundi bayephambili nakathesi nxa kuzakuthi ngemva kweholo batholele uba bakutholileyo sizacila sibancengile njalo ukuthi abaphumelele phambili besiyandisa abantwana kodwa sizabuyela phela kuhulumende siyecela ukuthi hatshi kasisuthami lokhu elikufakileyo kakwenelisi. Ubone kungadingakali ukuthi sivele sisukume siye loba ngaphe enkantolo siyefaka izinqumo ezijimeyo ngoba besivele sisazile ukuthi thina esasinqumo esaphutshwa ngungqongqoshe wezemfundo sasivele singasebenzeki kanti esiyingozi sasibabalisi esiyabe sikhutshwe ngusekretari esegweba labo abangekho emsebenzini ngoba phela sivele siphe sikwazi thina ukuthi unongqongqoshe wezemfundo kanawo amandla okuthi alethe izigwebo ezinjalo kumbe ethule izinqumo ezinjalo. Wayezikhulumela mhlawumbe wayedlala nje ekhuluma ezepolitika esazisa uzulu kaZimbabwe.
Sikhuluma nje kuyini elikumeleleyo kathesi?
Sihleli sixhumene lohulumende ngakube siyaqhubeka phambili sixhumana layo sizikhuluma ngokuthi nako sokuphumileke singenza kanjani sikhulume layo umama uDr Tundlovu ukuthi siyenze kanjani ababalisi bekuyela. Ngakho phela kulamabhasi esiwalindeleyo okumele ukuthi aqale ababalisi baye esikolweni. Esiyabe sixhumana labo zindlela zokuthi lokhuyana esikuqhumileyo ku-NJNC uzafezeka njani. Ngikhuluma nje ngizaqala usiba lwami ukuthi lobe incwadi silobe laye nomama ukuthi singaxhumana masiyane yini sikhangele ukuthi ezamabhasi ziyalungiswa zilungiswa njani.
Abanye njalo bathi inhlanganiso yezimtha iyavumela uhulumende ngalokhu ebanika khona khona kukulutshwana. Kungabe kuliqiniso lokhu yini kumbe lani lokhu elisithi hayi lifuna ukuthi xa
uyabona emuntwini ovele esihlezi ethole umqondo wokuthi iZimbabwe Teachers Association kayifuni ungeke uyigezise ingqondo yakhe uza kukhuluma kwakutshona njalo akula langa lapho kokuthiwa sase sakhuluma kathi alala lapho sisuthi ungasiphekeli sihlezi lokhu sisithi thina sifuna some more siyatsho sifaka lo proverbial always a twist owayevele esihlezi sisithi angahla challenge umgana kuyela ukuthi ake lenzike njalo lokho kuyimvelo yenhlanganiso iphi layiphi siyaziqhenya ke thina ngalokho ukuthi sikwenza singagiyazi sikwenza singagabazi asiyigida ukuze wonke umuntu ezumuntu amanje siyasuthanga siyachasisa uthuthe ukuthi umuntu kasuthanga ngakho-ke nakathesi sisavele sikuyini sithile ngaphambilini ukuthi imali kayimelanga kodwa-ke asincediseningi abantwana bezimbabwe singabancindezeli singenzi njengabaikhulu zenotho labana ababevele bengafisi ukuthi umuntu omnyama afunde asithi ningaloku kukhona ngafunde umntwana kodwa sina sibuyelele izikhalazo zethu njengabatitsha sidinga futhi okunye okungathuthukisa ababalisi kubuye kuthuthukise njalo ezemfundo kuhleli kukhonaanti lokho ngako-ke laba abasho njalo nje hhayi ngabantu abadinga ukusoma besoma bedlala ngegeshi ozilile.
Hello ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yezimta ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Waba unobhala wokuxoxa inhlelo zebandla le-MDC Alliance umnumzana Betnico Bebe uthi abantu bengakhathazwa ngumfanekiso osabalele ebulenjini owakhe endawonye lomnumzana Welshman Ncube lonkosazana Thokozani Khuphe. Lo mfanekiso usudale imibuzo eminenginengi ebalisa ukuthi uKhuphe engaba esefuna na ukuya kubandla le-Citizens Coalition for Change. Kunye lo Bebe sixoxe lo Bebe othi ngitsho yena labanye bakhe bebezixoxela njengabantu abahlala kobulawayo.
In particular sonke sibe imisebenzi esiyenzayo kobulawayo kulezi khathi zokuthi abantu bahlangane nje njengabantu abavela endaweni yinye sixoxisane ngalokho okufanele sikuxoxisane. Angiboni ukuthi-ke kuyanqabela ukuthi sikwenze lokho ngesizathu esifanayo. Kuba kuhle ukuthi sibone ukuthi kambe nxa sihlale phansi sazihlalela sanathitiye saxoxisana sibathathu singaze sithathe umfanekiso kambe abantu bazaresponda njani. Esikunanzeleleyo ukuthi-ke abantu barisponde ngendaweni ngendlela ezishiyeneyo kodwa kusalayo ukuthi njengabantu abavela indawo yinye kwesinye isikhathi kuqondile ukuthi nje besihlale sikhulumisane. Sinesikhathi eside singahlali sonke singasebenzi singalasikhathi sokuthi sihlale phansi sizixoxele nje nesilungu lokho kuthiwa i-sharing of ideas. Umbona ngani yikho kwenzakeleyo nje hhayi okuningi lokhu kuzwa kukhulunywa ngabantu okuyalelale hhayi thiyana lakho Chris thina sizinkokheli ezisemathebeleleni sibe mvume yokuhlangana sishiya ama-ideas.
Kuhle ke nxa umfanekiso lo ususabalele ke kutsho ukuthi ke ngesilungu kuthiwa ke is drawing a lot of interest njalo futhi le interest eyidrawayo iye izaba negative eye izaba positive kodwa engingakutsho yukuthi okwethu kuhlangana bekukuhlangana kwezizalwane ezivela kakhulu ngithi kumbe abahlali bakobulawayo.
Kuleminye njalo imbiko esiyizwileyo ethi yona umakhulu Pay. ulakho ukuthi abuyele ku CCC. Kungakho liqiniso yini lokhu ngokuzwa kwakho njengomuntu elinathe idiye lonke?
Mnumzana Gandhi, uyazi ukuthi okunye kuyahlekisa. Mbona ngani ke izinto zamakuwa e-social media asingake sizithathe zibe serious. Ngoba lowo muntu okuchoyo kambe besibathathu yena ube ngowesifo engabonakala ungisathanile osesazi lokho thina singakwaziyo njengoba thina sobathathu singakwazi konoko. Kuyadanisa ke ukuthi eZimbabwe that's why ibona silokhu sihlezi lapho esikhona. Kwesinye isikhathi kulabantu abalengqondo ezinjalo ikakhulu abantu bebandla elibusayo through i-department ye-security bayakwenza konokuba bafuna ukuthi behlukanise abantu. Hayi, wothi sibanike i-warning this time around alilibonanga, ngeke sava sayehlukana kathesi ngoba kukhulu esesikufundile.
Kule mbiko esiyibone iphuma enkundleni zokuxhumana ekhomba ukubana lina lobathathu lilakho ukusebenzelana ndawonye likhokhelwa ngubaba uWelshman Ncube, kungakho liqiniso yini lokho?
Hawu, kambe ukhona uyakakhulumela omunye ukuthi susiyajoyina iphi church kumbe susiyajoyina iphi party? Kanti umakhupha ukhona nongakukhuluma lokho. Kanti mina ngamkhulumela ukuthi wenzeni. Lo olokwakhe akwaziyo okade khona thina besibathathu kodwa naso siba labanye abantu besifo asebekhipha imbiko. I am sorry Gandhi, angabe ngaba entertainer mina ngoba ikuchitha isikhathi sami, yizipoko engingazaziyo lezo. So akula muntu ongangami engingathatha isikhathi sami ngiphendulana lezipoko.
Umnumzana Abednego Bebe ngowake wamela isigaba seNkayi njalo wake waba ngunobhala webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-MDCT lithi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections ephela ndaba hall koBulawayo ngomgqibelo. Ngempela sonto edluleyo uMonzora ube lomhlangano ofanayo endaweni evulekileyo eHighfields eHarare, wona ibandla lakhe elithi ungenwe ngabantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000. Kodwa abanye bethule imfanekiso ebiveza abantu abalutshwana kule nani leli. Udaba lokuthi umhlangano wakhe koBulawayo lo uza kwenzela ehall okuyindawo evalekileyo njalo enelisa abantu abalutshwana ukuthi bangene sokubangele ukuthi abanye bathi uMonzora wenze lokhu ngoba engelasekelo kuleli dolobho. Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthe benze lokhu ngoba besesaba udlakela.
Ibandla le-MDCT lizakwethula ngokusemthethweni umkhankaso wokugaya ukhetho edolobheni lakoBulawayo ngomgqibelo wonalo. Sizakhumbula ukuthi silama-councillor angu-8 lama-members of parliament amabili azingangena ekhethweni ngaphansi kombutho owe-MDC Alliance. Okuqakathekileyo ukuthi umongameli lakukhokheli bubuye ukuze buphefumule ngalezi ngalolu khetho. Sisethula okuphathelane loBulawayo, sisethula okuphathelane lezidingo zabantu kubameli babo abakucele leMandebeleni. Ngakho ubaba uMonzora uzabuya elobukhokheli obunye ukuthi senzele umsebenzi.
Abanye bathi lesaba ukuthi kalisoze libe labantu abaningi kulomhlangano, yikho nje liwenzela ehholu ngoba kalilasekelo koBulawayo. Kungani lithethele linyathelo?
Ayebo kambe siyakwazi ukuthi koBulawayo isigodlo silama political parties amanengi njalo okungenzakala ukuthi njoba sisanda nje ukudlula entweni ezithile eziningi kungaba lodlame. Ngakho ikho sifise ukuthi kube sibe sendaweni esiphephekiyo. Njalo nje khona koBulawayo akujwayelakanga ukuthi imhlangano yenziwe endaweni ezivulekileyo. Imhlangano yenzelwa emaholu nxa abantu bebanengi kakhulu, yenzela ezindaweni ezinjengabo Stanley Square labo ama stadiums. Kodwa ke njengoba umhlangano ube ngowesikhaphe khaphe si umhlangano osulungiswe naleviki amaholo amakhulu lawo abevele ngasekho sethethwe ngabanye ngakho siza kwenzela eholo yephelandaba. Thina sikhangile ukwenza okwethu owe MDCT. Asizihluphi ngabantu abathi kutheni siyakwazi ukuthi ibandla like lachitheka siyakwazi ukuthi ngomva kwababutswangira into bezingamanga kuhle kodwa abantwana be MDCT njengoba libonile namhlanje eHarare bayazibutha kancane kancane baza kunanzelela ukuthi ibandla yilona leli ibandla esalitshelwa ngobabutswangira njalo yilo lodwa ibandla elilandela iconstitution elilesithembiso sokuthi kusasa lanxa lingaba nguhulumende into zizaqhutshwa ngendlela ngoba sime mpompo sigcilile ekutheni ibandla lethu kumele liqondiswe izimiso zola hatshi ukuthi liqondiswe ngumuntu oyedwa hatshi ukuthi kube ngulola lo engathi izinkomo ezisemahlangeni.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Kusenjalo umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change iCCC umnumzana Nelson Jamisa uzakwenza owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho eHighfields eHarare ngesonto.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America as a Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ibandla leCitizens Coalition for Change selithembise ukutshengisela phezu kodaba lokungaqhubi kuhle umsebenzi okwenziwa yiZEC. Leli bandla lithi iZEC ikhanya ifuna ukuncedisa ibandla leZANU-PF ukuthi liqilibezele ukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usevumele abafuna ukuthenga umumbu phandle kwelizwe ukuthi sebengenelisa ukwenza njalo. Okwamanje sengilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Bonani basakazi lika Studio 7 lonke nje besicela lisibuzele kuhulumende weZimbabwe ukuthi khanya amazwe amanye asade akufika sekethisa imikhuhlane ihambo zabantu lapha nangitele botswana lithi umuntu uyabe engena etshengisa ikhadi lakhe ukuthi uhlatshwe kabili fully vaccinated kasakudingakala ukuthi abuye lama-test atshengisa ukuthi kule COVID kumbe kala COVID. So sokusithi ukuthi nxa sisuke ekhaya sesibuya ngasebuswana siyabe kungasadingakala ukuthi sidinge leyo ncwadi ye-72 hours edingakala i-certificate ze-COVID. Sicela lisibuzele ukuthi kambe uhulumende weZimbabwe uzasiza vela nini ukuthi nxa sisuke kusona sithi ekhaya kungabhadalwa nani lezi mali esizibhadalayo ezilungisihlatshiwe amajesi afuneka amabili kumbe le-booster uzasenzela ifavor leni uhulumente wethu.
Sanibonani zihlobo zami, sanibonani nisebenza nge-Studio 7. Ngiyaphinda futhi ngiyakhala zihlobo zami. Mina ngingumuntu omdala, ngineminyaka yokuzalwa engu-73. Mina futhi ngiwumfelakazi from 30 years izofika namhlanje. Ngingumuntu ozisebenzelayo, ngingumuntu oziphilisayo. So nxa kade sengasebenza bazalwane bami ngithathelwe ngabantu abaphilayo badlale ngani njengesithutha ngiyabe ngifanele ngenze njani. Ngiyancenga ukuthi abantu laba nxa ngilecala kibo ngiyaphinda futhi ngabambophisa ukwenza ukuthi ngiyegwede esigqoko sami sipheli ngoba kangikwazi ukuthi kuzaba isikhathi esinganani belokho nxa ngivuna behlangabezana belambela kuyosaba isikhathi sokungigweba inzima ngakho phenya bengigwetshwe nguhulumende angazathi 10 years akulandaba ngizabasebenzela nxa ngifone ezi. Ngiyancenga kakhulu ukuthi sibile uhlupho lwami khona apha ebantwini laba kangilwayo ngifuna ukwazi uhlupho lwami ngoba mina ngaze ngikhulumisane labo futhi mina ngaze ngidlele emzini yabo ukuthi kade ngibahlupha nganangikwazi.
Salibonani, salibonani Mahlabezulu, salibonani bakomthakazi, siyabonga nani, salibonani Ntateliza Studio 7. Ngithi kangihlawu ngikhulume ngala abantu abathi bona omqondisi kwathini, omqondisi kabayi kuma-elections. Umqondisi uya kubona ukuthi ama-by-election akula nto ezenziwa into yezanu PF leyo ukuthi babone ukuthi bangaqila njani ngo 2023 bangadliwa ukuthi 2023 abantu bayachaywa babulawa uhlakaniphile umhlobonkondisi lina abantu bakamthwakazi nanzelelani ukuthi ngali votela emalokhunjeni angale akula into elizayithola lina hlanganani livotele bona umqondisi bona labo libe limbumba libe inamba ethile ukwenzela ukuthi labana abantu nxa sebekhiphe izanu yabo neMDC bazasheya amavoti abo emahlonyeni bangasheya amavoti lina lani ngapha liyabe libuya lilixuku lingene ephalamenti lo eyabe efuna ukubusa ilizwe uzakhuluma lani upresident Khohlwane upresident weMathebelelendi vele lani liyakwazi ukuthi akula muntu ongavotela ukuba ngupresident weMathebelelendi okwakhathesi kuze kutshintshe ingqondo zabantu ukuthi bakwazi ukuthi umuntu wonke weZimbabwe ngumuntu okwakhathesi kalaziwa yekelani ukuthathwa ludumo iMBCCC leyo kade yalitshengisa ukuthi kalivunyelwa ukuthi likhwele lani kuma-structures akhona wonke umuntu ovele eMathebelelendi akalangqondo kumele kubuse umuntu wakhona ngale okwakhathesi kayisiyo iparty yenu ngiyabanikazi ifanana nje lezanu PF ikuthi nje nxa izanu ilizwisa ubuhlungu bese licabanga ukuthi kumbe iza kuba ngcono kayikho ngcono utshamisa kala interest yenu enhliziyweni hhayi ukuthi lithi likhalele ukuthi lifuna upresident welizwe ngeke limtole
Studio 7 ngiyanibonisa lonke balaleli bakastudio 7 amagombela amanomhlabo okhuluma ngu-Allen Nyathi Goli ngithanda ukucwayisa izinduna zangapha ngakomthwakazi ukubana zinduna lifuze lihlale liqaphile lizihlolisise kahle ukuthi ubunduna benu libusebenza ngendlela efaneleyo sizwe sikamthwakazi ngoba nampa abathakade babulala abantu ngebhuguraonde sebefuna ukugezela kini ubuthakade babo bethi linahamba liyekhulumisana labantu libhadala abantu belinikeza imali libhadala abantu liyabhadalani lina zinduna elikwaziyo lalingekho lapho kubulawa abantu ababuye bona laba bathakathi abayibo ababulala abantu beze bezokhulumisana nabantu ngoba kuyakhomba ukuthi baleke bedelela lamanje basabhidlizana nabo ma ukuthi akukuyakho amatshe esikhumbuzo bayadiliza bafaka amabhomu bayenze yonke into nje abayithandayo kusasa bazalitshela futhi bethi ahambanle ekupolisi ukuthi lisesabhidliza amatshe lizabuzwa ngabantu zinduna lehlule kokuphendula sibaqaphele abantu basempumalanga labo
Yeah, sanibonani bakithi laleli beStudio 7 kunge nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele kuzindawo lapha enikhona Yeah, hayi ngoba ngiyihlala isenza umsakazo wethu bantu bakithi ngowethu impela siyafaka lapha uvo lwethu siphawule lapha esiphawula khona sigxeke lapha esigxeka khona and so forth Yeah, so bakithi lapha angisoze ngibe mude kakhulu today kakhulu ngilokulimukisa kakhulu izizalwane zaseZimbabwe kungabantu baseZimbabwe ukuthi bakithi iSouth Africa kulamalanga iyavungama abantu benkosi iyavungama impela ongaboniyo usuke naye ingqondo yakhe naye namehla konke kubuthundu so ke laphana ngikhalimela kakhulu laba lokubethutheleka kuthiwa khona ayitonda kuJohannesburg itonda kuHagamihingu bakithi akusela misebenzi khona lapha ezweni laseSouth Africa njalo nabantu baseSouth Africa abasabafuni abantu bokuza ababuya bevela emazweni abo ungakuthi impela nina kakhulu enithatha abantwana emakhaya khona lapha eZimbabwe lithi bazonizobafundisa lapha eSouth Africa lisenkingeni enkulu kakhulu yesituation ezaba khona khona lapha ezweni lona leli ngoba manje uyamthatha umntwana uthi uzomfundisa eSouth Africa akanamaphepha akanama-ID akanawathi uyofunda nje efundele emoyeni nje angazi ukuthi nesitifiketi leso noma namadegree la uzowathatha ewathatha ngawapha amaphepha so bakithi asifundeni ukuhlakanipha impilo yamanje bantu benkosi isemfundweni umuntu ongafundile kulamalanga mpela usekuzimeni ubukhulu kakhulu uma ningakukhangeli kunazelele so ke ngithi kaphelani bantu benkosi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kweze Melika, ilizwe le Melika lithi inani legciwane le coronavirus selehle layafika kusibanga esifana lesesikhathi kulomkhakha othiwa iDelta. Ilizwe leli lithi asebebanjwa igciwane le coronavirus ngelanga sebehle bayafika phezu kwenkulungwane ezilikhulu ngelanga 153,029. Kusukela kunkulungwane ezifika phose isigidi ngelanga 807,897. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje isikhangele esinye zenhloko zendaba ebesilazo. Isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS isikhalaze ukuthi ikhomishini kahulumende e-Public Service Commission icitshe umbiko wayo wokuthi abangayi emsebenzini bazaxotshwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.